Siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 18 kuZibandlela 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso zababalisi ezibalisa izimtha le-PTUZ sezilandule imbiko ethi kulamalunga icelele ZANU-PF elibikwa likhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru ahamba ekhuthaza ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende ukuthi zikhalale umsebenzi.
Owamanje thina sike sizele singathathanga lesi sinqumo esingakhuthazanga abalandeli bethu ukuthi bakwenze. Kanti besifuna ukuthi size kibo ukuthi bona basola ukuthi kakhulu kungabenza abanze inhliziyo zabo zifisa ukuthi baqale lomsebenzi.
Iningi lilokhu lincoma inhlelo ezintsha ezokulima ezasungulwa nguhulumende emanyene lenhlanganiso ezizimeleyo.
Ugatshonkwena lo kathephi kasayiza abantu beyisane akusela mnyanga. Akuthi hayi lo lenkomo lo kala nkomo uyenza abantu bababulive wena liyana ukuthi hayi abasadebelani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso zababalisi ezibalisa izimtha le-PTUZ sezilandule imbiko ethi kulamalunga icelele ZANU-PF elibikwa likhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ahamba ikhuthaza ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende ukuthi zikhalale umsebenzi. Umsakazo we-ZBC ubike ukuthi icele likaMjuru yilo elijojozela udaba lokukhalala umsebenzi kwezisebenzi zikahulumende ngenjongo yokukhawulisa uhulumende kamongameli Mgabe leZANU-PF. Ezinye izisebenzi zikahulumende zithi zilakho ukukhalala umsebenzi zikhonona ngodaba lweholo kanje lamabonus. Untongamela Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla sezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu ngalolu daba.
Lokho sikuzwa ngamahungahunga ngasingakubambi, kodwa nxa kuyinto ekhona leyo sekuyikuganga ngoba sekuyikungenela udaba lwezisebenzi. Kanti-ke thina njalo lanaba abazi ukuhlekela lokho sifuna nanibaze nisebenza umsebenzi ongayisiwo. Kuliqiniso sibili ukuthi yebo kulabantu abe sifuna sibili ukuthi ngaye kuba khona ukukhala komsebenzi.
Lina njengenhlanganiso limi ngaphi kudaba lokukhalala umsebenzi lolo?
Owamanje thina sike sizele singathathanga leso sinqumo esingakhuthazanga abalandeli bethu ukuthi bakwenze. Kanti besifuna ukuthi size kibo ukuthi bona basola ukuthi kakhulu kungabenza abanze inhliziyo zabo zifisa ukuthi baqale lomsebenzi. Nakuwo bokuhamba ngaphambili bekuyindaba yebhonasi. Indaba yebhonasi yiyo emiqoka ekutshengisela ukuthi hhayi abantu sibili bangawukhalela umsebenzi ngoJanuwari. Ngokulungiswa kanosinyane kusuka sekuhlephuna-ke lemicabango kwasekusiza njalo udaba lokuthi abantu abezenzukuthi kanti uhulumende kumenze ukuthi inkundla ye-MJMC ayidihlize ngokucikiza abakhokheli bayo nakuhlangothi zikahulumende kuyini. Ingakwazi ukuthi bavala khonalokho ukuthi kwakuzokukhulumisana ukuqotho na ngeyinto ebisenza sihlokona kodwa mbanyathi yasekhona. Ngaleyo ndlela-ke besingalamkhumbulo okukhuthaza abalandeli benhlanganiso yethu ukuthi bakhalale umsebenzi. Kodwa bekuhlukuzwa kiwe ukuthi bona bahlupheke kanganani emoyeni yabo nezenzakalo ezikhona. Lokho kusendleleni ukuthi sikuzuze kiwo. Ngakho besingathathanga-ke ukuthi siyakhalala umsebenzi.
Ubona ababalisi bayasuthiseka yini ngendlela abasebenza ngayo ezikolo singasakhangela udaba lwamabhonasi leholo nje jikelele?
Indaba esisebenza ngayo kayisondaba emnandi. Nanku kuthila sikhuluma sinjenje abantu bahlezi bengazi ukuthi kambe iholo labo lizabuya na. Yikho-ke sibamqoka ukuthi indaba ye-MJMC ibe khona, inkundla kufanele khona ithembise abantu ukuthi iholo lizabe likhona. Lokho lokhu ngathi abantu bezizeyani ngabala confidence ngabala sisindo ngabantu abaqinisekanga emsebenzini ngenxa yalokho. Okunjalo sokwathi ukuhlupha ababalisi ukuthi nanku bakhona futhi abantwana sebebaningi ezikoleni amanye amaklasi sebasinda. Lokho nabo sokusenza ukuthi abantu bangabe bakholise umsebenzi. Asivele sihlezi ngemihla namihla sikhuluma ngokuthi inhlalakahle kambalisi kayihle elizweni esingathi singe-quality of life ngenxa yeholo elimnyama. Lokhu kuyinxa yomnotho phela yelizwe osizeze siyikhangele ukuthi uya uloke isifelelela.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla sezimtha ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Namuhla kweziphathelane lokwenzakala emaphandleni sixoxa lomnumzana Morven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane yena othi inhlelo ezintsha ezokulima ezasungulwa nguhulumende emanyeni lenhlanganiso ezizimeleyo ziyancomeka lanxa kokuningi okumele kuguqulwe kuzo.
I-conservation farming sikhuluma ngogatshompo kutsho njalo kube ngokudaliyemo kube ngodiga ofi babiza ngayo leyo ndlela kothi behlakaniphe ngobabhale ukuthi na inhlavu zezazi emhlanyelo uyathola ziyi-5,000. So 5,000 yana uyabukwazi ukuthi na nxa ngizalima ugatshompo iploti lami kwakuyinto engaka kuyi-15 meters by 15 meters. Ukwazi ukuthi i-spacing sami ngizaspacer kube yinto enje ngamafidi ami nje ungala rula. Ukwazi ukuthi ifidi lakho nje uzihambele ungakhathali ngingalitshaya ibenje yokuthi mina ngokwami ngiyi-087. Ngiyakwazi ukuthi 087 liyana ngiyibale ngibone ukuthi ngingangisabuthengisa lapha kathathu iyanginikani kule insimu enjenganaleyo ulwazi ogaxi ugatshompo nxa umenzile inhlabathi ayisiwo egugudeka kakhulu umhlabathi siyabona ukuthi na umhlabathi ungahamba wona lowo duze kegodi kodwa omningi uyahlala ukhona kula kulima ngekhuba lenkabi ngoba umhlabathi welula njalo futhi kuyagcina amanzi okwedlula wona lona ukhuba lenkomo sizothola futhi izifuyo kakhulu abalimi kade sibone ukuthi la inkomo ziyacathuka umuntu uyavuka ngo-3 ekushaya inkomo ezichathuke lapha kathesi ebhuthi ungahamba inyama khona iyabinhle ithengeka kuhle inkomo ngogatshompo wena lokho and then kathephi kasayenza abantu beyisane akusela mnyanga akuthi hhayi lowo lenkomo lokalankomo uyenza abantu babakulevu wena liyana ukuthi hayi abasadelelani.
Ngaphambilini kwalingxoxo busachathisa ukuthi uqhubeka njani uhlelo lolu khona ngapho eLupane lo nyaka singathi lakho luqhubeke kuhle njengalokho okuchathisayo kumbe kulezi ingxaki.
Ngibona kwakuliqembu labantu abalitheni kakhulu kwakedaluka kodwa bona ababayitheni isebezile thi ngoba inamba into engabalayo ngokukhangela wami emavillage lawa angihlezi newadi la nabantu abahamba ngaphosi bebenze inamba ethi 150 ngoba edaluka kanye lapho engikhona kulamagroup ayi-2 engiwabonileyo ayiyo sibuthi akhanye igijima kakhulu kukanti i-150 yona le ingasiyo yodwa ngoba abantu bakhona abantu bona bezigaba ezijeneyo nani into leyo sebeyikhithe sebeyithanda ukuthi iyabakhona sebethanda ukuthi khonapho ngendawo usobhuku kube le-group leader ekhona kodwa ulwazi belithole njani. Siyakhangela ukuthi usilomlingisi uyabe hlala khatshana ifiyeli imtshaya ukuthi laye ephatheke ezonika okunye kukhona lo hlupho lolo lwabantu abadala bona ababangaboniyo kuba yi-challenge yona leyo ukuthi yena bona ngolwazi lwabo bakhona ugogo sibadobhe bekhonapho nobebamba intambo noma ungasezenze lude bebancedise abanye balomkhuhlane kwelingisiwe ukuthi yena inhlanyelo izabuya nini kumhlanyelo wabalimisi bazasikolisa nini esingabala umquba yombili ewenkomo i-refertilizer yona lela kokuluhlupho olukhona abanye sebefuna ukuthi ngabe amaploti wona la abalawo ayangezelelwa la yona le nto esikhuluma ngayo ukuthi i-climate change ukutshintshatshintsha komkhathi ukuthi yonyaka ikhangelele ukuthi hayi lo nyaka ngizayenza kubunje sekuthi ukuthi hayi izulu i-October liyaqalisa kuyaphazamisa abalimi kakhulu kokagatshompo ngoba khonoko kukhona ngikhuluma njalo sokuthi-ke futhi.
Lo mnumzana Morven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhonale eLupane. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase yaku 909 meter wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Namhlanje ngixoxa lelunga lenhlanganiso yetsholotsho vukuzenzele umnumzana Shepherd Ndlovu. Inhlanganiso le ibunjwe ngenjongo yokuthuthukisa abatsha, kodwa ngokuswelakala kwemali ayikawuqhubi lo msebenzi lenhlanganiso. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Yebo.
Akusitshele okuningi ngenhlanganiso yethu.
Itholotsho vukuzimele kuyinhlanganiso yabantu abasakhulayo, abantu abatsha. Kusho ukuthi siqale ngo-2012 siyintsha sihlangene kwele eSouth Africa, zama ukuthi noma siqinise ukuthi noma sithuthukise intsha yakithi itholotsho. Ngenxa yokuthi besibona ukuthi iningi kakhulu litholakala noma selishiya isikolo lijahe ukuthi libuye eGoli. Mase sibheka besibona ukuthi eGoli akusela umsebenzi, iningi selitholakala lenza noma ubugebengu noma selitholakala lenza ezinye izinto ezingekho rayo. So ngokufisa kwethu besasiyivula le, ukuyivula kwethu itholotsho vukuzimele, besizama kakhulu ukuthi na mhlawumbe sincedisa labanye abasesebatha abancane, mhlawumbe noma abangakafiki kulesi stage noma thinesikiso ukuthi bebone ukuthi bencediseke noma ekuphileni. Sitholile ihlekana elizimisele ukuthi noma singayenza le into kwamanje, into ekhona ukuthi besingakatholi noma usizo kule iminyaka since siqale ngo-2012. Kusho ukuthi okwamanje kodwa esikwenzayo ukuthi sesavula i-bank, saba ne-account. So sinemali noma amasaphu esiwayenzayo every month esiwachaya kulo sizo noma ebeseluyenzile esikoleni sakomceca kwesiphetho, besibasizile ngefensi yesikolo. So usizo lwethu besifuna ukuthi sibe sincedisana nakhona lapho ukuthi sizibhekela labanye abantwana noma abanawo bethu abancane noma bangala bazali abakwanisayo ukuthi bebafundise.
Ukufundisa abasakhulayo etsholotsho ukwenza imisebenzi yezandla, imisebenzi yokuziphilisa, ngenye yenjongo yenu na?
Kuyinjongo yethu kakhulu, esiyifisa kakhulu ngenxa yokuthi nabanye amalungu esinawo kule project ngabantu abanye abalolwazi futhi olokwakha, abanye abalolwazi nokubaza, abanye abanolwazi nje lokwenza ezinye izinto ezitshiyeneyo ebesicabanga ukuthi kungaba yindlela futhi esingathuthukisa ngayo futhi sincedise nentsha esakhulayo kakhulu esigabeni sakithi etsholotsho.
Usekelo elilukhangeleleyo lusekelo ba?
Usekelo esilubhekile belusekelo ukuthi ma singathola noma imali ukuthi mhlawumbe noma kungaba lokunye mhlawumbe singancediseka ngakho kakhulu, kodwa besibhekele imali ukuthi mhlawumbe singathola imali siqalise noma ukuthi sibe le bhizinisi noma esingalenze lingayenza ukuthi kube nemali engangena sikwazi ukuthi sikwenze lokho. Ngenxa yokuthi labantu abanye bebesipromisa, abantu bangikhona into yangikhona ayikaphumeleli kahle, bayasithembisa kodwa besingakatholi kahle impumelelo kahle kulolo sizwe abasithembisa lona.
Ungabatshiyela wapha amazwi Ndlovu abangaba bethanda ukuphathisa njalo bengalithola ngaphi?
Engingakutshela abantu bakithi abakhona noma labangafuna ukusincedisa ngakho ikuthi siyafisa kakhulu ukuthi ma singabathola abantu abangasincedisa kulolu xhaso besixhase ngenxa yokuthi lokho esikwenzayo sikwenzela i-community yakithi. Besifisa ukuthi ukuthuthuka kuthuthuke wonke umuntu, kungabi lo muntu noma otholakala esiba phansi kodwa wonke umuntu abantu bekwazi ukusebenzela, kungabi ukuthi kuye eGoli kuphela. Yikho kwenza ukuthi abantu noma bethole ukuphila noma bethole imali kathi okunye kungenzakala sihlele kikho kuningi okungasisiza lakhe njengakhona okwesikutsho ukuthuthukisa indawo. So ukusithola sikala ipheji kuFacebook, iyatholakala itholotsho vukuzimele, iyatholakala nakuWhatsApp. Inamba zami bangangena la kunamba and then silayo futhi itholotsho vukuzimele kuWhatsApp, kanti ne-email futhi futhi itholotsho vukuzimele kulapho bangathola khona.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ndlovu, siyabonga kakhulu.
Kubonga mina.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lelunga lenhlanganiso yetsholotsho vukuzenzele umnumzana Shepherd Ndlovu. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilale.
Sibonge ngontungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
What driver? Still shyle kahle mfowethu, mina sifuna ukufika emakhaya sphilile, aziko ukuhamba lokho.
Hayi, mina ngisebenzi wena lapha, mina ngikhanda imali la.
Ah, phela mawuhamba kanje ngeke sikwazi ukuyafika emakhaya thina.
Ngawufunyehla.
Impilo yethu siqhakathekile kule mali yakho
leyo ijani. Ngawufunyehla kahle.
Ikhakathekile imphefumulo yabantu. Ikhakathekile imphefumulo.
Lo oyisixwayiso ovela kuthokozani isikhali esithi kahle driver hayi ke kusigqibayiza lamhla ke sikhangele ebesilazo inhlanganiso zababalisi ezibalisa izimtha lePTUZ zilandule imbiko ethi kulamalunga ecelelezana uPF elibikwa likhokhelwa ngokwasikazi Joyce Mujuru hamba ikhuthaza ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende ukuthi zikhalale umsebenzi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.